Ekhuluma enhlanganweni yezinduna eHarare izolo, uMnumzana Jiwenga uthe uMongameli Mnangagwa ufana nenkosi Mono Motapa, ngakho kasozavumele ukuthi achothozwe. Indiba uShirunye iphume kumfanekiso ebulenjini be-intanethi isola inkohlakalo eselizweni isithi kumele ilungisiswe. UShirunye uthe umkhulu webutho uMnumzana Philip Valerius Banda kumele enze okwenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngo-2017. Ngalowo umnyaka uMgabe wasuswa embusweni ngemva kokungenela kwebutho. UShiwenga uthe kasoze avumele lokhu okukhulunywe nguShirunye.
Akwenziwa lokhu, siyezwana na, sisonke na, lokhu kwenziwa ngabadakwayo. Kulelizwe akwenziwa lokhu, silomongameli oyedwa nguye esimpha inhlonipho. Lokhu okwenziwe yinduna uMringi siza kuhlolisisa.
UMnumzana Pride Mkhono ingcwethi ecubulula ezombusazwe uthi amazwi kaMnumzana Jiwenga aveza ukuba ungumntando kayiphikiswa.
Ukwethusela kukachief wemasiko lo uMrunyi, hayi into eyangisayo kakhulu, isuka ku-vice president welizwe ngoba sesikhangele ukuthi njengomuntu o-vice president welizwe uzaba lolwazi lokuthi hatshi abantu balelungelo lokukhuluma lokhu abakufisayo ngendlela upresident abe hambisana ngayo umsebenzi welizwe, ngoba ilizwe phela leli alisilo likaMnangagwa edwa, hatshi ngile abantu bonke, njalo abantu balamalungelo ukuthi bebe bekhuluma lokhu abafuna upresident akwenze kumbe akwenze. Ngakho indaba eyinjengeyo-corruption le egcwele eZimbabwe.
Enye ingcwethi ekolishini le-University of Zimbabwe uMnumzana Mlindelo Mancishana uthi amazwi kaMnumzana Jiwenga aveza ukuba ibandla elibuswa ele-ZANU-PF yilo elibangela inkohlakalo elizweni.
Okwenziwe ngumsekeli kamongameli ubaba uChiwenga ukuthi ayethusele induna yemasingo ngokusola nangokuchothoza inkohlakalo, lokhu kuveza sobala ukuthi abanikazi benkohlakalo ngobani. Abanikazi benkohlakalo yiZANU-PF, ngoba akula phela umuntu ozasola umuntu osola i-corruption. Umuntu uyasola i-corruption kodwa bese yethuselwa njalo ukutshela ukuthi hayi uyisolele i-corruption. Lokho sokuhle kwaveza ukuthi umnikazi we-corruption yangkhona yibo abadala laba.
Isikhulume se-MDCT uMnumzana Witness Dube uthi lokhu kutshengisa ukuba induna kakumelanga zilandele iZANU-PF.
Njengebandla le-MDCT sithemba lokhu kuzakuba yisifundo kuzinduna zonke. Kwesihlala sibatshela khona ukuthi akumelanga babe ngabantu abaziphatha njengabasekeli bebandla lezepolitiki lona ikakhulu lona leli elezano elibusayo. Izinduna kumele zibuse abantu ezigabeni, zigcile kokomdabuko. Yikho lapho ezilamathuba khona okuthi zikhulume konke ezikubonayo emphakathini.
Lokhu kugcizelwe ngumsekeli wesikhulumeni se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafa.
Induna uChief Marunye owazalwa ngebizo kuthiwa ngu-FDRC unoda wafa, waba lesibindi waxwayisa uPresident Mnangagwa ukuthi engayekela abantu besenza i-corruption kakhulu kuZANU-PF lakuhulumende uza luza ngo-2023. Ngalokho uChief lo wayekhuluma iqiniso ezama ukuncedisa isihlobo sakhe njengoba esithi ungumalimali.
Induna eziningi eZimbabwe zinikwa zibanjwa ngamandla ukuba zisekele ibandla leZANU-PF ukuthi lezi eziphikisayo zivandise ukuxotshwa, njengalokho okwenzakale kunduna uNdiweni wentaba zinduna. Imizamo yokukhuluma neziphathamandla zikahulumende kumbe ibandla leZANU-PF ngalolu daba yehlule. Ucingo lwesikhulumeni seZANU-PF uMnumzana Tafaza Mgwadi belungasatshelwa. Ngimele isithuthu sezinyusi eHarare, ngimlondolozi Ndlovu.